Abantu abanengi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela, hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenkethabethabe eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe kungathi kuthiwa ngabantwana abancane bekreshi bedlalisa ama-chips nje kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha information edula kangako ilizwe liphakathi kwe-problem athwale nabantu ehamba labo khonala. Awulanto abayenza khona ngitsho ola abazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingazo yonke into ababayenza ayisebenzi. Uya high plane uhambe kwamanye amazwe wacelebrating iphela isiRwanda is progressive anda i-leadership ekhona. Ngazi abantu bakhona eberwanda hambe bayasola kodwa-ke kukhona okungcono kunakithi. Thina kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa-ke khathesi esikubonayo ukuthi angikholi ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe bhizi ngokulungisa ilizwe, hayi khona lokhu kube siya kubo Rwanda tatihani namabulana ilajari leya lingalancedi. Angiboni kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ngawalile kumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya, ngaba uthumela umuntu nje oyedwa wagada iplane layo ama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbe wafika wamapresenta. Lokho kokuthwalana nama-ministers ehamba lawo khonale uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho ofu ukuthi banjani njani. Mina angiboni lokuthi kathi bala abantu basikazi ngombuso yelizwe esiloqondileyo ilizwe ladula dube abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela akunala food security, akunala mzamo yokuprovide food security, akunamagesi izikwelete zigcwele emazwe wonke wonala. E-South Africa sibawoya imali, e-Mozambique sibawoya imali, ngapha la i-Caribbean layo kayisayenzi kuhle endaweni yokuthi bazame ukuthi imali leyo yonke le bayihambise kuhle bazame omunye umzamo wokunceda abantu into zinyaye zihluphayo kodwa bona bakhethi lakudlali nje. Hhayi mina kamboni ngibona athi kuzanka nje kuthola kulalutho.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kulo mkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party okunjalo ubaba wakhona ngale abesewunxusa wena sithulela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale akutshengisele ukudelela yini umuntu okunxusileyo na. Kwesinye isikhathi asikukhangeleli njengokuthi wona yikwakha ubungani labantu aba-progressive. I-Rwanda siyakwazi right now in Africa is one of the countries very progressive in terms of umkhonono wabo nendlela abaezizinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilangaba lisenzeka asholanga lincane ilanga le elikazibuse wabo. Ngakho lathi thina njengeZimbabwe nxasibela ngale njalo nxasibanusa kumele babuye bona abakhulu bangibona, hayi kodwa kube sokubuya umntwana. So mna ngibona into ezizomongameli wethu akunantendi ngakho kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani sifunde kibo laba asebevukile ese nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona kule ntendi khonapho ukuthi nxa ubaba owanexdraw ethe athi kulo mkhosi mina njengobaba waleyi omakhela ngale ngihambe kunokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Kwesinye isikhathi ngizakutela into eqakathekileyo elingananzeleliyo. Kwesinye isikhathi for you to make money kumele uzimiselele ulona uspende imali. Ungalunifuni ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayintshintshwa akunato oluzavuka. Kena lani imali esingabe siyispendile uhambo kwafana labo abeRwanda basaba ukuthi sihlonitshiwe shuwa umongameli welizwe leZimbabwe usihlomile wabuya. Lani masithi hayi bakithi sinodeni lapha sinodeni laphana awubona into la kungathi ivulele eminye iminyango ngoba anabona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emathiweni kuphela kwesi sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafowethu labodadewethu e-Afrika khona so akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Afrika ngenxa yokuthi mhlawumbe sifuna ukuthi bona kube sihambe nawo sesize ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping kwesi sikhathi bona laba abafowethu abe-Afrika labo asibaqaphi isheni labo nxa bethi besizinto eneyinto so uzabona ukuthi kona kwanokuyimali esiyisebenzisileyo ikwenza konoku uzasibisela izunzo ezasala ekumangalisa lawo
umongameli Emmerson Mnangagwa useyethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.